So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kuze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesibili mhlaka 27 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kulomsekeli wezanu PF osekhweze isicelo enkantolo ye High Court esithi owake wabayisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere kumele avinje ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi azancintisa kukhetho elimele uwona esazi ukuthi kayisiwo akhethiweyo. Kumele ayecitshisa amagama awo kungakedluli usuku lwanamuhla nxa engafuni ukungena enkingeni. Sile ngxoxo lomunye wabantu laba yena othi kakawutholi umbiko we-CCC. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulomsekeli webandla lezanu PF osekhweze udaba e-High Court ecela ukuthi linkantolo ivimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngoba esithi ibizo lakhe alikho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Inkundla yeZim Life ibika ukuba umamangala umnumzana Lovedale Mangwana oligqwetha ufuna uKasukuwere aliswe ukuncintisa ngoba esithi uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months ephandle kwelizwe khona athi kumemuka ilungelo lokuphatheka kukhetho ngokomthetho we-Electoral Act. Kodwa igqwetha likaKasukuwere lithi imizamo le kayisoze iphumelele. UKasukuwere uhlala kwele South Africa lapho afohle wabalekela khona ngesikhathi yamabutho egenqula uhulumende kamuyi uRobert Mugabe ngo-2017. Kodwa useke waphenduka elizweni wamiswa enkantolo esetheswa amacala kepha wafunyanwa emsulwa. UKasukuwere ungomunye wabantu abalithumi lanye 11 ababhalisele ukuncintisa ukhetho lukamongameli abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF lo mkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa. Ibandla lezanu PF likhanya lizama ngazo zonke indlela ukumvimba nanku leziphathamandla zalo zithi uzabotshwa engavele elugxobe eZimbabwe ngoba elamacala ameleleyo awadala ngesikhathi engumphathintambo kuhulumende kaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Tifa Dube olwela amalungelo oluntu njalo olandela ezombusazwe.
Kuyisimanga lokuba uNkomo ukuthi sibona umnumzana okaSukuwere sekukhona amacala asevuselelwa kathesi kukanti ngaphambilini kungakafiki lesi sikhathi sokhetho. Kwaba khona isikhathi uKasukuwere lapho esambona khona efika elizweni amahlandla amaningi esiza elizweni ezodingisisa ukuthi nxa engabe lecala akajeziswe noma nxa lecala aletheswayo ofuna ukuthi abekwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa ke lawo macala ayewetheswa ngaleso sikhathi sabona esesulwa noma ngisithi was acquitted ngesikhiwa ukuthi akasela macala usengumuntu okhululekileyo ukuthi sengabuya eZimbabwe aphinde ahambe lapho afuna khona santando njengaso sonke isizalwane seZimbabwe. Ngibona ngathi kufanele ukuthi nxa sesikhuluma ngejustice wonke umuntu oseZimbabwe kufanele ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi avote noma umuntu ofisa ukuvotelwa iloba yisiphi isikhundla akanikezwe ithuba ngendlela yena abekhethe ngayo ukuthi ufuna ukuthi athole ukuvotelwa engibona ukuthi ukasukwele naye njengecitizen yeZimbabwe ngibona kufanele ukuthi ithuba leli alifisayo ukuthi alithole elizweni lakhe angasoze alipractice kwelinye ilizwe njengoba even noma engayi South Africa asoze alithole lelo thuba kodwa lelo thuba ulithola elizweni lakhe lokuzalwa elinilizwe leZimbabwe angibona ukuthi kufanele ukuthi ngabe kathesis isikhathi sokuthi ngabe sekugijinyiswa amakhodi ukuthi ayevinjwa ukuthi ukasukwele angangeneleli kulokho afisayo ukuthi akungenelele nxa sikhuluma ngokuncintisa ukuthi abe ngumongameli
bakhanya beqhuqa kangaka abantu bezano ukasukwele umbona elo sekelo yini olungabaphazamisa kukhetho
ngendlela osekuvuke umbhejezala ngayo ngokudongeka kwamanzi ezizibeni sepolitiki elizweni leZimbabwe ngenxa yokumemezela kwakasukwere ukuthi yena osefuna ukuthi angenele ekhethweni ngibona ukuthi kukhona okukhulu abakubonayo ukuthi kungase kwenzeke ukuthi aphazamise kakhulu kulolu khetho ngoba umnumzana omnankagwa ukhangelele ukuthi abuyele njalo athole imajority aphinde abuyele njalo abe ngumongameli welizwe kodwa-ke ukasukwere ngenxa yokuthi yazana bona kusuka ngezikhathi zabo besase kuzana bonke ngesikhathi sikaMgabe bayazelana ama weaknesses zabo so ngibona ngathi ukasukwere bambona engumuntu ongaphazamisa kakhulu ukuthi kungagcina ukuhamba ngendlela bona abafuna ukuthi kuhambe ngayo ngenxa yokuthi uyazi yena ukuthi lapho obuyikho okufanele ukuthi abambe khona lokhu noma ngendlela futhi ayenze ngayo izinto yikho bayakwazi ukuthi ule capability yokuthi zikhona izinto angazenza ezingaphazamisa ukuqhuba kwabo ukuthi bathole imajority yokuvota ukuthi ukasukwere ngawuwina umbuso obumongameli angiboni kusenzakala khona lokho kodwa-ke ngibona engathi ukungenelela kukasukwere kuza kwenza ukuthi kube lesixa esikhulu kakhulu esiza divider ama-voters kuzana u-p f ngoba abaningi bazagcina sebewela kukasukwere
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu futhi ulandela ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane ibandla le-Triple C lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa e-nomination court ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo elimele kodwa wona esazi mhlophe ukuthi kayisiwo akhethwe ngabantu kumele ayecitshisa amagama awo usuku lwanamuhla lungakedluli nxa engafuni ukubotshwa abantu laba bangamashumi amane lanye 41 ukubhalisa kwabo phezu kwalabo ababhaliswe libandla labo kutsho ukuthi endaweni lezi kulamalunga e-Triple C amabili kumbe edlula khonapho ancintisayo efuna isikhundla esifanayo kundawo inye ngayinye okutsho okuyinto esike yadala ukuthi ibandla leZANU-P F linqobe kalula lapho okuke kwaba lesimo esifanayo kukhetho olwedluleyo isikhulumeli se-Triple C unkosazana Fadzai Mayere ubethe abasolwa ngamagama wabaxwayisa ukuthi bayecitshisa amagama abo kungakedlula amahola ngamashumi amabili lane 24 hours kusukela izolo ababhalisele ukuncintisa kukhetho lwamalunga ephalamende bangamashumi amabili kuthi ababhalisele ukuncintisa kukhetho lwamakhansila bona bangamashumi amabili lanye 21 uMayere uthi babikela iZimbabwe Electoral Commission kodwa ayikathathi amanyathelo futhi uthi bamangala lasemapholiseni I-Triple C ithi abantu laba basetshenziswa liqembu elisekela ibandla leZANU-P F elibikwa likhokhelwa ngama-CIO elefaz ngenjongo yokwehlukanisa amavoti e-Triple C ukuze kunqobe iZANU-P F kodwa abefaz bayakulandula lokhu sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
senze ukuthiwa yi-preliminary ngesikhiwa ukuqala utshela umuntu ukuthi sesiza kubopha asithandanga ukuqala phezulu sabapha 24 hours kunyizwa abanye sebeni funa ukuya withdrawa asikabi lamabizo athile thina siqale satshela iZek ngeconfusion le abayiyekela bebhalisa abantu ngeparty yethu lesimbuli yethu iZek ithule ngoba iZek yona ithi uma kunokunye esingakuvumelani lakho senza inspection nge second day bathi bona lo mthetho kuzathoniswa electoral court yikho ke sesiphaphile i 24 hours le mapholiseni sesifikile sabapha amabizo yikho ke i 24 hours ithengcenye umuntu uzakuzwa umnembetha umnembeza ehambe eyezikhupha ngoba licala elikhulu elingamthatha 2 years esejeli lokupanishwa isuspension 5 years engavunyelwa ukuvota into lokwenza enyinto eyama election yikho ke lokho esibaxwayisa abantu bethu ukuthi thina sifuna ukulwa lama citizens ubutsotsi ababenzayo ngenxa yokuthi babezwanana lezigulamkhuba zemanye amabandla lamanye ama-institution efuna ukuthi basidivide amavoti.
Kungadlula i-24 hours leyo belokhe bengacitshisanga amabizo abo, lizathatha manyathelo bani?
Bangayekela ukulalela isikhalazo sethu lesicelo sethu ukuthi bahambe ukuthiwa i-voluntary withdrawal bazabotshwa ngamapholisa ngoba yiwo umthetho ozaba khona. Bangabotshwa ke sebezibotshwa the accused sokuzasuka kuye ku-electoral court ngoba silobufakazi ukuthi isimbuli yethu ikhanda lika-advocate Chamisa elethu kayisiyo photocopy original igloss njalo lama signatories yethu wonke elizweni lonke sebe sayinile phambi komthetho batshengisa isignature zabo lezana ngezabantu abafojayo ngesikhiwa. Sibuye okunye ukuthi ukuphuza kwethu hachi sasile strategy sesaba ukuthi bafuna ukuthusela abantu babona ke ukuthi sesibavalele sibavalele ngaphandle labo befuna ukusidiliza kakhulu laba bahamba lefans basebethenga abanye abantu abangazange babe ngama candidate ama candidate asayinelwa ngama designated officers lokho benza ngabomo befuna ukuphazamisa uzulu yikho ke balomnyama omkhulu kungani ingidi elunyiweyo ngaphiyacha ngoba bazachiya abantwana babo besiyahlala ejeli baphinde basuspendwe for 5 years thina sithi mahlabe zulu ipolitics kayifanelanga isiphe inzondo sifanele senze ipolitics kuhle labe izigula mkhuba ngabantu abalabantwana amanye ngama professionals batsheye ngana bezama ukuthi asoze sikubambe njengoba sesikubambile njalo siyabonga inhloli zethu le intelligence zethu ukuthi zahle zakubona ukuthi kulamasela abantu abangalunganga ngalokho siyabaxwayisa ukuthi if 24 hours ingakakwani abahambe baye withdraw abazasala bale reputation lebizo hayi kuba ngama convicted persons sebekhulile.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le TCC. Sixoxe njalo lomunye okuthiwa ileli bandla ugila imikhuba obhalisele ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wephumula edalele parliamente umnumzana Albert Mhlanga.
Engingakutho yikuthi abazange belitho futhi ngiwithdrowe into enginanzelele ukuthi babeke i-adjective class. So njengoba i-process sasizenza for a long time kungasoprocess eyodwa angeke mphendule ngoba mna abangangitsheli lokho engikubala kumidiya i-budget yasifundisa ukuthi ibebekwa kumidiya but it didn't do it. When I ever write it, I will go to my band to our professor as a person. I love the news of a thing. The put it into the party and the staff, so it's a public. The process is the end of the party, put it to an internal process.
It is a local same Pagatini, one community, one, Utua, Aumelang, Vela Pocona, Jalo Lawing, I was born with Liba Vili, Limelipumula, the Libandalini. Uthini?
Usuzangeza ngikhulume kabanzi kodwa vele ama forms wona lana ama nomination forms safila sonke ehofisini wonke umuntu uyakwazi singu 2 saba ngu 3 4 safila sonke so iparty kasasazisanga ukuthi abaphuma lapho iconstitute ukuthi nami kuze kusuke ngalelo langa so abeke ehofisini ngagcina ngawabona kunomission
ibandla lithemba ukuthi la uzabona wona lwana umbiko eliwethu le
I'm going to go to the office. Ayisuye okethwe ngabasekeli bebandla. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshayele ihlombe iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni we-cricket. Elama Chevrons ngemva kokubhaxabula iqembu leMelika ngama runs angu 304 eHarare izolo. Umdlalo lo ngowama group stages owe World Cup qualifiers. INews Day yona ithi umkhokheli webandla leTRC umnumzana Nelson Jamisa uthi umumo okhona elizweni awulungelanga ukhetho olukhululekileyo futhi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyisehluleki. Soku isikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7, ninjani. Studio 7, kula wababa wa itu, haba kuluma yolapa, nga choni nito wababa itu. Ulo figile mbalula, lo kaole. Sitela beslo nipe. Jango mbalula yanekasito nipe to the last. Ubona sibula wakangake South Africa kukusenzwa yonki nyaga nyaga pezu kwa bandwe Zimbabwe. Ayo kulumu uti uminanga kwa usenze ngonu. Mbalula kasilo niti. Usulegi ilene za kizu kuni lape South Africa. Yama we mkupa lapa lalapa. Kateza kusaza kalu kutu hini. Kasilo niti zibu mbalula. Kapizi loke befaka ama polisa. Aba tuele chupe ama polisa manja osawa zoti. Di polisa kumbe unlo kuze ngumanchi ngelane. Osaka zumundi azinyeli nyamazana kumbe uhini. Pafake lama foreigners. Uti abandu babamba ama foreigners. Patute Zimbabwe kuraiti. Umnanga kwa lumi. Mbalula kasilo niti. Naloo kaonelo ukuluma nge mpye Ukraine le Russia. Inte figi zolo. Kuti yewe si Zimbabwe. Anga posi traela gubu kaole. Kakulumi nita zazi. Kunini Zimbabwe isupe isefile uvuzi kana. Kunini sibamba ama trilioni. Ipepeli wane nga tenicha pizza store. La manje so kubu yele futu. Uti Zimbabwe yalungi lunga. Ukaole nga posi traela gubila. Anga traela gubisibi lo baba lo.
Basakazi nani balaleli beStudio 7 ngifela ukuqinisa lo khuluma wasejabuwa elupane ekana wazo waphosisa uGawule bandlwapha wazo waphosisa akusimanga la ukuphosisa straight mangathi yena iCorona yaphazamisa umnotho waseZimbabwe iUkraine iphazamise umnotho weZimbabwe ngoba le Corona neUkraine into zayizulu mna wena Mnangagwa nalo uGawule wakho into zayizulu le iCorona neUkraine ongathi ziphazamise umnotho weZimbabwe lapho umnotho wezimbabwe kade wapha kade waphazamise umnotho wezimbabwe kade nawudla nakade nawuguquluza gawula nawufaka emaphoketini enu lithi umnotho wezimbabwe uphazamiswe icorona neukraine akubheke esouth africa kunjani isouth africa noma izinto zintengantenga kodwa ingcono kakhulu kunezimbabwe izimbabwe phela lapho akuseyilizwe sokuyidesert lina eseliguquluze umnotho wakhona lawufaka emaphoketini enu nadla nazifakele emaphoketini enu uthi abantu sebekhweza izinto wona gawula ngoba abantu nezitolo eziyi-100 bamabesho abantu betsholotsho bantu nezitolo eziyi-100 ezakho izitolo wena abantu batshaja njani zitshiphile kunezinye izitolo yini khona lapho etsholotsho
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona sibingelela abalaleli bomsakazo kuyadanisa kakhulu ukuzwa ama-leaders e-Africa ecekela phansi ama-Zimbabwean ngikhuluma phezu kwenkulumo engiyizwe ikhulunywa nguminister we-South Africa uFikile Mbalula ukuthi uthi abantu be-oppositini akumelanga bephikisa izizane ngoba sebeyizichashalala ze-America okundidumaza kakhulu ukuthi uMbalula uyalubona usizo khona la eSouth Africa ngamaZimbabwean ahlukunyezwa igovernment yakhe laye futhi uMbalula nalo amaZimbabwean amanye aletheni ezisebenza khona la eSouth Africa amaphepha amele khitshwe igovernment yakhe bayehluleka ukubalungisela amaphepha phela umuntu angasebenza 5 years elizweni engalacala kumele peace citizenship but igovernment yakhe nalo uMbalula onguyothi ochamisa bayizicashalala ze-America kumele bayekele izane kuse wehlulekile ukuhamba ngomthetho enikeza amaZimbabwe ifanelo zabo ezama-ID kumbe nje ipermit yokuthi bakhululeke bababopha every day bebatshise la ngamathaya bebafomele ama-operation dupe lama-Afrika ye Zimbabwe this Zimbabwe that engathi babona usizo lusezimbabwe end of the day bajika futhi bona bathi izanu PF ibusa idoga iziphuma impondo so bachaza ukuthi amaZimbabwe kumele ashoneke umbuzo nje ukuthi ngabe kuyenza ukuthi uMbalula ephendule amaZimbabwe ukuthi ufuna amaZimbabwe ahlukunyezwe izanu ukuze kube nini ngoba labo beyi-ANC behlulekile ukwakhusela amaZimbabwe
sayibonani Studio 7 njani lo wonke basakazi mina ngokubulawayo funa ukukhuluma ngombalula uMbalula sicela kahloniphe eZimbabwe sicela sihloniphe ufuna khonoko ukuthi abantu abelokuthisa abantu bethu ngamathaya yikho bakujabulela abantu beSouth Africa ukuthi abantu bethu babefaka amathaya bethisa bethele ipetro bethisa ukuthi basilungisele ilizwe labafuni bafuna sibe sithiswa abantu bethu bebhebha khona beSouth Africa uMbalula sicela sihloniphe nxa esizwa amazwana
Salbonani, Studio 7, njani? Ngiyacela, shuwa sesiroje kakhulu, ngilow president uMnangagwa into oyikhuluma, angeke yafa, yenzakala. Siyacela shuwa mna engikhulumayo ngilapha endaweni yeSouth Africa. So ngicela bonke abavoti esikhona kule ndawo yeSouth Africa, asambeni siyevota. Njalo sivotele elinye. Iphathi le ekajamisa ngiyacela kakhulu ukuthi mina ngokwasimkhupheni sike sifake uchamisa sibone ukuthi yena uzasiphathelana ngoba sesihluphekile kakhulu mina ekhaya khona ngale ngisuke endaweni yasenkaya kwa-12 kunzima kakhulu kukuhle ngazalwa amanzi sihamba vele ama-kilometers amakhulu kakhulu kuke sicela izibhorane sicela izibhorane hayi ziyabuya sokuze kunanamhlanje kuke esidubeka ngamanzi sesithwele nzima bakithi sesithwele nzima kakhulu khamizi lakhona ngaphokoli kunzima hlezi vele sihlupheka singamaforina sihluphe so sicela ukuthi asambeni siyakhupha lowo muntu akade ekhuluma esithi obusayo sokukhanya ukuthi uzawo ade phomba ukukhuluma nje ade phomba ukwenza into engasiyo vele engasoze yafa yayenzakale nangoko uyaphuma noma kutheni kulolu khetho lolo nyaka yabo
Studio 7 amagumba manomhlaba asiphikeni bantu benkosi angihlala edabeni mina ngikhathazwa ngamazwi kwaMbalula umanayo yena esihlaleli kahle eSouth Africa thina abahlali beZimbabwe sithwele nzima kangaka ukubona njani ukuphila kwethu ngapha enezeneli embuluza nje izane sithwele sezima kangaka yena embuluza kangaka ufuna sike abantu behlale bezigcila zeSouth Africa kona ngayo yiko okujabulelayo ukuthi kungangenenye iqembu izatintshe isimo abantu laba abalamaplazi ngapha eZimbabwe ngapha Yiko befuna kuhlale kunje kusupheka. Asiyahlupheka mani kodwa umuntu njengombaluleko womana kanjani. Khuluma nje umuntu obona opro abadliwunga abaphila komunye umhlaba. Phela umuntu odliwunga u sebe silaye khona apho ephila komunye umhlene ephile komunye umhlaba. Ungasiwo lo skill. Umuntu angakuyenzeni sikwaye sibonayo thina abahlali bakhona.
Bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho mlaleli kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika owesilisa owadubula wabulala abantu abahlanu nyakenye endaweni yokunathela eColorado Springs ugwetshwe udilikajele izolo ngemva kokuvuma amacala akhe. Anderson Lee Adrich uvume njalo amacala okuzama ukubulala abantu abangamashumi amane lasithupha 46. Kanye lamanye amabili awukuhlasela abantu abathize efuqwa yinzondo okulicala elisukela ekuthini indawo ayihlaselayo le kwakuyi-night club egcwala abantu abayizitabane. Izihlobo zalabo ababulawayo ziphiwe ithuba lokukhuluma enkantolo zachaza umsolwa njengenunu kodwa ukhona omunye othe uyamxolela. Kubike i-Associated Press. Ngo-2016, kulomunye futhi umsola owahlasela i-night club yezitabane e-Florida ngompopo wabulala abantu abangamashumi phose amahlanu 49. Sixoxele umnumzana Tim Moringayi olandela ezombusazwe elilunga le-CCC eMelika.
Sibone ufana lo egwetshwa nge-life sentence after life sentence ngendaba zakhe zona lezo ezokulala abantu be-LGBTQ lapha. Siyakwazi ukuthi vele abantu abanjalo le yindaba ye-Colorado kwakulomunye wababulalayo in Orlando. So sibona ngathi sokuyi-trend nje ukuthi ma umuntu ezonda abantu lezinto abaziyenzayo ungamthatha into yangkhona ezandleni zakhe and then abulala abantu. Akumelanga kube njalo ngoba siyakwazi ukuthi lapha eMelika kuyavunyezwa khonokho ukuba uziyenzela izinto zakho and akulalo ukukhetha lokuthi hayi laba bazabotshwa basoze bebotshwe ngoba bayenze izinto ezinje.
Udaba lwemibhobho luyahlupha eMelika lwehlukanisa abantu ama-Republicans ale ama-Democrats ale kavumelana ukuthi kumele lulungisiswe njani ukuze kuqedwe ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho lokhu. Ubona lungalungisiswa njani?
Indaba yemibhobho le isihluphile eMelika ngoba kathesi sesibona amagovernor lawo sebesithi akusadingwa ukuthi ube le-license or i-training ukuthi ube lo mbhobho. Ungakwanisa ukuye zihambe uyozithengela ngathiwa uthenga isinkwa ngoba bathi ama-Republican it's a Second Amendment thing. But into emangalisayo is siyabona ilizwe elinjenge-Switzerland umuntu wonke e-Switzerland uphuma lo mbhobho after their service elokhuzen ku-army. Into yangkhona is different ngoba lapha siyakwazi ukuthi abantu abangazake baye in a disciplined area or ukufundiswa ukusebenzisa umbhobho wangkhona lokuthi bakhangelwe ukuthi ingqondo zabo aguli or bale mental state enjani. Ikho kuyenza ukuthi amazwe anjenge-Switzerland ancedakale kungabi laba mass shootings. Lapha e-America noma ule problem engathiwa yi-mental or ungezwa kuhle akulandaba khonokho imali yakho phambili you can go uzithengele umbhobho. So ama-mass shootings angathiwa hhayi azaqhubeka phambili ngoba kathesi siyabona ama-states amaningi governor ngama-Republican governments sebekhipha noma ama-restrictions ayekhona kudala ngoba kudala babeyenza i-background check bekhangele ukuthi ufanele kumele ube lombopho hini or no. And impopho yangkhona basebenzisa impopho esetshenziswa ezimpini. Ikho okungantwa kuyaphambanisana labo lamademocrats. Ngoba amademocrats athi ayi umpopho kumele uthengiswe. But kumele babe le impopho engantwa imincane. Engabulala abantu abaningi enjengale eyenza ama-mass shootings. So ukuthi indaba le izaphela njani mina, I think the best thing is ukuthi abantu bahambe for mental training, bahambe futhi kuma gun regulated firearms control, bayefundiswa konke lokho ukuthi hayi umbhobho awukwanisi ukudlala nawo and you need to be very careful.
Umnumzana Timoringai ulandela ezombusazwe njalo lilunga lebandla le-Triple C. Kwanele mthwakazo livalelisayo. Ngontungamile inkomo, asidibaneni njalo kwezekuseni kusasa. Litshone kuhle.